Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuseni mtuagazi ngolwesibili mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili uMongameli Mnangagwa uza kwethula amazwi aphathelane lokutshalwa kwezimali emhlanganweni weWorld Economic Forum namuhla. Abanye besithi udlalisa isikhathi. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokushona kwenduna yabo uChief Mabikwa. Ele China lithi elemelika lidlala ngomlilo phezu kodaba ukuvikela ele Taiwan ngezikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi amayelana ngokuhuga abatshali bezimali eDavos kweleSwitzerland namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum. Umnangagwa usemhlanganweni lo lequla labaphathi ntambo abagoqela owezemali uMnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani lenhlelo zokuthengiselana uNkosikazi Sekayinzenza kanye lobona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shava. Njengasemihlanganweni edluleyo uMnangagwa uzacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kababone ephumelela ngoba kukunengi okuxotsha abatshali bezimali okumele kulungiswe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Sithanchirotsa.
EDavos engahamba sibili uMnangagwa kodwa into esikwaziyo ukuthi isithembiso zakhe vele kazilampumela. Njalo siyazi ukuthi ukuphenduka uzaphenduka engelalutho ezandleni engajimbanga ngoba ngumuntu othanda ukuthembisa into angasoze ayenze. Nxa esikhangele uzibonele ontelecha bakhe abamele babambe ilitshe mbeni bebambe idwala okungapheliyo. Phela lapho intengo yemali vele ihlalisiwa ngenxa yamanga. I-investment le abayitshoyo bona uMnangagwa into vele eyabangani. Ukuthi nxa ehlangana labantu abavela phandle kwelizwe ngobhururu bakhe uMnangagwa sesileminyaka emine silokhu sikhangela ukuthi kumbeni kuzavuka into ebambekayo akula lutho vele esesike salubona olungasiza abantu belizwe. Njalo into esikhona yikuthi lapha ayekhona amazwi amaningi sekhala ukuthi lapha eZimbabwe kumele ube lenguquko emthethweni lo okuphathisa ama elections ngoba kusokusobala ukuthi ukhetho lapha eZimbabwe alukho free and fair. Njalo izeki yangkhona sokulabantu abaningi abakhonona ukuthi izeki kayenelisi ukuthi iphathise ama election ngendlela esuthisa wonke uZulu. So nxa sikhangela iDavos le hayi vele sikwazi ukuthi vele uzabuyelengisa izanda akula kujimba ozaba khona.
Ukuze abatshali bezimali baze eZimbabwe kuyini okumele kwenziwe ngohulumende?
Okokuqala uhulumende kumele ananze amalungelo oluntu. Isiphatho siqakathekile ngoba yiso esitshengisa abantu bemzini ukuthi kuyahlaleka lokusebenzeka ezweni. Okwesibili imali yelizwe kayimelanga ilulazwe ngendlela eyenza ukuthi osomabhizimusi balahlakelwe yinotho. Okwesithathu ukuntshontsha lobugebengu buyaphambanisa kwenza ukuthi uhulumende angathembakali.
UMnumzana Sithanchirotsa isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kona ngale uyabe siya okuthiwa ikumaketha ilizwe uyabe sali market ilizwe lakhe ukuthi njoba eqhuba ivangeli lakhe lelithi Zimbabwe is open for business uyabe nitshengisa osomabhizinisi ukuthi Zimbabwe ivulekile abafuna ukubuya bezo investa kuleli lizwe bezosebenza kuleli lizwe bathole izimali bakhulise lelizwe lethu ubatshela ukuthi amasango avulekile ngokunjalo kumongameli ke uphezulu komsebenzi njobe khona ngale nje siyazi ukuthi ekuhambeni kwakhe konke kade ehamba ubehambe kuchumayela ivangeli lakhe lokuthi Zimbabwe is open for business and for sure Zimbabwe is open for business so ngako ke labantu amazwe ayengadlelane lathi uyacela umongameli ukuthi kabuye lawo azosebenza kuleli lizwe sisebenzeni sonkeni sivuselele umnotho welizwe yili ivangeli elikhutshwa ngumongameli ujayele ukuthi engaphuma enjalo ahambe ngemva kokonoko belandele abanye sikubonile lokhu kusenzakala ngezikhathi even ehambe wafika kokubo Russia ngale amazwe wonke lanathi waboda ukuthi kungakanjalo kwezokuphendula amaqula amanye ebuya sedinga ukuthi lawo azoyinvesta khonapha ekhaya yiko okwenzakalayo and ngileqinisa ukuthi kade silakho kuzafanana uzabuya lakho elokunye akutholileyo ngokumaketha ilizwe lakho.
Abanye babagawule bathi uMnangagwa uvame ukuya emhlanganweni enje azama ukuhugaba etshali bezimali njalo aphenduke elizweni esithi uphumelele kodwa kungabi lalutho oluphumayo kungabi labatshali bezimali abaza eZimbabwe.
Abantu abakhuluma lokho ngabantu abale nzondo nje kuphela kumbe yithi abantu beopposition abathi bona umongameli uhlale buye ephethizandla elengisizandla ayisoqiniso le sikubonile khonokho wonke lama investors amanye abuyile elizweni avela kumazwe athiyeneyo la abuya ngemva kokuthi umongameli esehambe waboda kwezinye emazweni nalawo wabanxusa ukuthi babuye bazo investa lapha ekhaya ngokunjalo ezikhathini eziningi ubuya ephethe ngileqiniso lakathesi uzabuye ephethe njalo bazamlandela abanye ngemva kokuthi sekukhulumisane labo ukuthi hayi buyanini eZimbabwe lizo investa.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Abantu velupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto emgwaqweni weVictoria Falls. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi phose amathathu 29. Sixoxele sakhamuzi selupane eJocholo umnumzana Mandla Nkosi Siwela.
Indaba enkulu isidilikile ubaba uChief Vusa Mabhikwa ngizamkhumbula ngezinto eziningi ikakhulu thina abantu abakhubazekileyo. Uhlale lamphansi ngelinye ilanga embuza ukuthi sibangaki esigabeni, wanika umlando ukuthi ngiyenze i-database ngama-words sayenza, efisa ukuthi ke asinike umhlabathi ukuthi sihlale sibe le mizi sibe izakhamizi kulaba abayenelisayo. Ngikhuluma nje ngilomuzi ngemva kwejojelo klinika engawuphiwa nguye encedisana lo sebhuku omkhulu engiduzane naye ubaba uFuyani lobaba uSihlahla ubaba uJubane. Kuyinto enhle eyenziwe yinduna esikhotheme. Ngizwa ubuhlungu enhliziyweni yami kodwa kungasenani ngithanda ukuthi ngiyitsho kumthwakazi kuZulu kandaba ukuthi induna yethu ayikhothamanga ngoba izenzo zayo zizahlala zikhona. Sizahlala simkhumbula, ayisimngedwa othole uncedo, banengavi abantu abasizakele bengumuntu wabantu, engumuntu ade lesizotha, engumuntu ade elothando elesise nxa ukhuluma laye. Ye abaningi babembone engani ngumfana omncane ngeminyaka kodwa ke umdala ngoba isikhundla asithweleyo ngiyasisaba lokusiqamba. Hayi bo, lala kahle ndlangamandla asemandleni.
Uyacho Siwela ukuthi ngokuzalwa uMabhikwa ube ngumfana osakhulayo kodwa ngemisebenzi ube ngumuntu ube induna yabantu, induna eqotho. Yiphi eminye imisebenzi yakhe ekufakazayo lokho ebimenza abe ngumuntu esingathi umachua lanxa nje bengosakhulayo.
Abantu jikelele makhaza bebengakhononi ngendlela kade senza ngayo, ebengumuntu nje okwade ukuthi nxa ukhuluma laye akhulume ngelizwi lokuzehlisa, ebengaziphakamisi. Hhayi, sangikhumbuli abantu bekhononi ukuthi induna iyaziphakamisa. Hhayi bo, ebengumuntu nje akade ezwisisa abantu. Ungambiza uhlale laye phansi, ebenanzelela ngesizotha esihle ukuthi ukhuluma labantu bakhe. Njalo ekuphatheni amacala, nxa kade kulolutho olungani liyamphica, ebekholwa ukuthi inyathi buzwa kwabaphambili. Bebekhona kade bemcebisa, nxa ebone ngani kungangale kwangikhona, ebedinga abanye abantu ababe semaceleni ababonayo ukuthi bangamadoda alemqondo ekhaliphile. Yikho ngilokhu ngisithi hayi ebeyinduna yabantu, ikakhulu ebantwini abaphila lobugoga, ngoba yibo abantu abakhangelelwa phansi lezintandane, ebelesandla sokubadingela ke uncedo. Kunje thina abantu abagogekile sile cooperative sizama ukuthi siyakhe ke isitolo lapho esizabe sizama ukuthengisa khona. Nguye kade ke esifakile engakhangelelile ukuthi uvela kuliphi ibandla, besithi sihlanga nabezano CCC lo ngiphuma kuye esigabeni sakhe, ebekhuluma ngomkhankaso wokumanyana owawuvele ufunwa ngomkhulu bakhe omzilikazi lenkosi yohlanga uLobhengule.
Umnumzana Mandla enkosi Siwela isakhamuzi seJotsholo eLupane, njalo ungumbalisi. Kusenjalo kulabantu abane ababhubhele engozini yomgwaqo izolo kulandela ukunqikilana kwamabhasi ezubukho amabili duzane leChinoyi. Amapolisa athi kulimale njalo abantu abangamachumi phosi ayisikhombisa 67. Umhlangano oqoqwe nguhulumende ngenjongo yokugqugquzela ukuthi eZimbabwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezibiza amamiliyoni emelika angamakhulu ayisithupha 600 million ungena kusuku lwesibili namuhla. Umhlangano lo uqale izolo njalo uqhutshelwa eWange National Park. Ungenwa iziphathamandla zenhlanganiso ezitshiyeneyo lezamazwe afana leChina leJapan. Inhlanganiso yeConvention on International Trade in Endangered Species ithi ukuthengiswa kwempondo lezi akumelanga kuvunyelwe ngoba kulakho ukwenza indlovu zizingelwe ngamandla ngokungekho emthethweni. Sixoxelo meli webhinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dube Kusipanda.
Okwakuqala wathi ngikhulume njengomuntu ovela esigabeni esilendlovu eziningi. Ngikhule emasimini sivikana sixotshana lendlovu mihla langemihla. Ukuthi indlovu ziyasiphambanisela ngenxa yokubana seziziningi kakhulu kwedlula lezo kumele zibe khona kuma-national parks, especially ebantwini bakithi abemathebele North abagonjozelezelwe ngama-national park. Mbona ngani yinto enhle. Kodwa uDubo yikuthi thina esiyithe sihlutshwa sidutshwa zindlovu, nxa kuthiwa khona kazithengiswa impondo zazo siyabe singekho njalo kasikujelwa. Nxa bezithengisile laba abazithengisayo asikwazi ukuthi lezi mali zakhona ziyanga. Kudala kwaye kwaba le campfire kuthiwa khona abantu bezinakakela inyamazana zabo. Ungayakithi ngale bhinga sile ndawo kuthiwa banyamambibeso, okutsho ukuthi inyamazana ngezethu. Ukuba ngezethu ziba ngezethu nxa kuthiwa khona singazizingeli singazibulali, kodwa nxa sisidla emasimini ethu azibi ngezethu. Ngoba okwenzakalayo ngazo lezo izinyamazana akakwaziwa ngomunye umuntu. Khathesi bahlangene efolosi khona ngalo ngazibuza ukuthi ngobani abahlangene efolosi uzamangala ukuthi ngabobani. Abayibo abantu befolosi abadlelwa amasimu lezilimo zabo zindlovu awusoze ubathole kulawo ma-meeting. Uyathola kulabantu abavela somewhere lapho kungelala nyamazana la ngempala nje ingekho.
Uhulumende uthi indlovu sezizinengi kakhulu eZimbabwe ngakho kumele zibulawe zithengiswe. Kodwa abenhlanganiso ye Convention on International Trade in Endangered Species bathi akumelanga zibulawe lezi nyamazana. Njengabantu abahlala lazo abaphila lazo indlovu khona ngapho lifuna zenziweni?
Indlovu nkomo ukuba zinengi sezizinengi kakhulu. Ungahambela endaweni ezinjengabocholocho, uhambe endaweni ezinjengabolupane, ungene endaweni ezinjengabobubi lengxenye yomguza, uhambe wangefolosi, edethi, ebhinga. Indawo zonke zonalizo zigcwele indlovu. Indlovu sezizinengi ukuthi ziyethusela abantu ukuthi abantu bangagcina besesaba ukuthi behlale emakhaya abo ngenxa yobuningi bendlovu. But iproblem esilayo ukuthi khona abayibo abakhuluma ukuthi indlovu zinengi kakhulu ngazibulawe zithengiswe, lalabo abakhuluma ngokuthi hayi zingabulawa zingathengiswa, bonke kabakho lapho okuhlala khona indlovu lonalezo. And thina abayibo abantu abahlezi lapho kulendlovu zakhona akabasi involved kuma decisions abo. We are not there. Bazenzela bodwa, bacabangela bodwa, bekubala emabhukwini ukuthi hayi lokhu yikho kufuze kwenzakale ngoba indlovu zisihlupha. So ukuthi zihlupha njani sibisibile kabakwazi. So engikubonayo mina ukuthi i-CITES kanye lohulumende bonke nxa befuna ukuthola engakuthi i-solution phakathi na kweproblem le, kabavumele ukuthi abantu abayibo aba-affected ngalezo ndlovu nxa kusibala le imihlangano yobakhona babe yibo abayahamba befike bebatshele ama-experiences abo ngendlovu. Hathi lokhu abakwenzayo ukuthi bahamba bebuthana besuke emahoteleni besiye emahoteleni besuke endaweni ezingelala ndlovu le ezingelala mvundla behambe behlangane emahoteleni bethi bazokhuluma ngendlovu bona bengakwazi ukuthi indlovu zihlupha njani. Ambona ukuthi kungaphumelela khonokho.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBhinga North ePhalamende njalo ngowebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inyo Zimbabwe ithi umdlali weZimbabwe odlalela iqembu leSuperSport United kwele South Africa ukuda kwase Mahachi ulakho ukubotshelwa icala lokutshaya owayengumkakhe lokutshisa umntwanakhe. Inkundla inye ithi umsekeli kamphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uze wakhululwa inkantolo izolo ngemali yesibambiso ibail ubotshelwe amacala enkohlakalo. Ikroniko ithi umsebenzi wokuvuselela umuzi we-Old Bulawayo wona owawuyisigodlo senkosi uLobhengula usuqalisile. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 livuka njani lonke nje abasakazi bethu abahleka ngake sibathandayo abasenzela esikufisayo abalandela isifiso zikaZulu. Ngiyalibingelela lonke ekuseni enhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngikhona ehlelweni kazonga ngisale phandle. Ngicela li odi idluliswe le ngakungenzeka. Ngizama ukucebisa abanye bami la kulabanye bethu esilabo la manje embone ngani kulokunye okungakuzwisiyo bayalahlekelwa kakhulu. Into engizama ukuthi ngiyitsho ukuthi asilwisi muntu ngomhlobo. Ibala esingani siyalicothi ngani balikhipha ngani siyacothi ngani bakhipha ibala lokuthi ishona iNdebele. Kabayekele wona lawo mabala ngoba ungananjeni leZimbabwe la kulwiswana imihlobo emibili uphele ishona leNdebele. Sile mhlobo eminingi amaVenda lamaXhosa lamaTonga labo bonke amaNambia kakulwa kulwiswana ishona leNdebele. Sicela kufe ngayokuthiwa kuya ngami ngoba akusoze kutshintshe even yona le ndaba yoku sikhuluma ngayo eGugground ivela isozitshintshe. Kasi voteleni CCC ngemva kokuyivotela isikuhulumende bese sihambisa isikhalazo sethu ukuthi bantu sawonakalelwa ngezizathu ezinje 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 sesibona kumbiza yenza njani lobi ngiyehluleka ngoba layo yayingekho ayikwazi.
Eh, Ngiyasibingelele bakithi ku Studio 7. Ngiyalibingelela basakazi be Studio 7. Mina engikhulumayo ngingumama weMakorokoro endaweni yaseBloemfontein. Lami ngilesikhalazo bakithi ngobaba wethu lo upresident wethu lo othukumeza kangaka. Sihlukumezekile eZimbabwe bakithi. Yendlala asidli lutho kodwa isimanga ubaba wekhaya engathi ethi abantwana belambile uma ngoyidlalela izipho yena athatha iqula lakhe egada eframathina esithi uyadinga usinceko abantu abatshala imali eZimbabwe bayitshalela bani beyitshalela yena ukuthi agade eframathina njalo eZimbabwe ngapha khithi emathebhelelendi koBulawayo akusela ivini ifemu ivini ini kukhona kwavalwa konke kwaya khonale eHarare. So lapha isikhalazo sethu siso senesho ukuthi sibulawa indlala. Okwesibili, amateacher ahlupheka, amateacher kaholi lutho, amateacher agada ezofundisa abantu bethu izinto ezingekhoyo egada ele stress esiphuma endlini thi abantu abake bengadlanga lutho eboleka imali yokugada ezofundisa abantu bethu elambile ele stress. Yini into uteachers ayifundisa umntana wakho elambile? Asibasola amateacher lawa ngoba abalanto abayidlayo.
Yee, sanibona, sanibona, sanibona ku Studio 7. Yazi mina inkinga la ngitholi inamba ze Studio 7 akaze eze WhatsApp group or eze WhatsApp call or eze WhatsApp what. I don't know, but ngiyafisa sometimes ukuba yingxenye yohlelo and angazi ukuthi ngiconnectana kanjani ne Studio 7 because i-channel yangiyazi ukuthi itholakala kuphi. Angazi oro cause ngingumuntu one-satellite dish ngise-Johannesburg okokusebenza ekhaya ngibuya eTholothu isibo ngumdluli. So kukhona yini WhatsApp group ekhona mhlawumbeni or ma kukuthi udinga ukuphawula mhlawumbe ufaka nje individual enambeni ye-Studio 7 na.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo. Siyezwa mabethu umnankagwa e-Switzerland. Kodwa kweZimbabwe phela vele ngeqiniso umnankagwa laba badlala ngesikhathi sabo and uyibona bakwazi kamhlophe ukuthi vele akula muntu ongabizwa u-investa lapha. Umuntu lengqondo eziphelileyo angeke abizwe u-investa elizweni lifana neZimbabwe. Buka nje manje i-rate ebhondi lakhona ikhuphuka everyday ibhondi yakhona likhuphuka suku zonke. Akula kuthi liyahlala loba 2 days uma uvuka uzokuthi ikhuphukile uye kwezana impela umnankagwa. Kodwa sisengwa ngothandiwe kuthi akula upresident afana lo mnankagwa ama-empty head umuntu oyaziwayo vethi ikhanda ligcwele amanzi umuntu ongalasizo ungcono ngoba udla kahle imali yabantwana beZimbabwe abahluphekayo yiwo ayijabulelayo kuyisho kambe sulokhu wazula wahlala emoyeni akaqalanga ukuhlala emoyeni lo muntu manje kudala ehlala emoyeni phezulu lelo langengeni kuthiwa ngupresident lo wahle waqala ukuhlala emoyeni wabuya lani elizweni kwatshintshani elizweni into eyatshintsha elizweni lakithiyini ngaphandle kokuthi umnotho usadalalo lokutshona usiya phansi and lamanje akula tshintsho still kulonke kudeka kusiba wesi.
Ngibingelele Studio 7 nkini lonke basakazi abalaleli endawo ngezindawo amagumbi mane wonke omhlaba. Bayithi indaba yakithi yaseZimbabwe ma singabanga imbumba sahlangana kuyohlala kunjalo. Singaba lengqondo ukuthi omunye lo munye uzaba lephathi akazivotela wena yedwa. Ayikho into engayenzeka, akekho ongawina, kuyahlala kunjalo sikhale until siye sife kanye nezizukulwane zethu. Kodwa ke ma singahlangana sibe into eyi-1 singakwazi ukuthi sinqobe. Ngikusho lokho ngibheke ngo-1994 uma uqala ukuvota lapha eMzantsi Afrika. Wonke la maphathi esiwabona namhla esekhona hhayi ngaphansi kwe-ANC abambisana avota akhipha amabhulu. Kodwa thina singaba lokudoselana ukuthi wena umhlobane wena umhlobane asingeke siwini. Ngiyabonga kuleyo ndawo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulamazwe angamachumi amabili asethumela izikhali kwele Ukraine ezizasetshenziswa ngamabutho akulelo lizwe ukulwisana lele Russia. Umsakazo munye uthi njalo uZulu odudulwe yimpi kwele Ethiopia uthi akala sifiso sokubuyela lapho abehlala khona ngoba imizi isitshabalele. Singene kudaba lweMelika. Ele China lithi iMelika kumele ichiyane lokudlala ngomlilo kulandela amazwi kamongameli Joe Biden awokuthi ilizwe lakhe lizangenela ngezikhali livikele ele Taiwan alubana lithe lahlaselwa yiChina. Ele China lithi ele Taiwan yisihlenge salo. Kodwa iTaiwan ithi ililizwe elizimeleyo. Abezindaba be-AFP babika ukubana isiphathamandla sogatsha lwe-Chinese State Council kwele Taiwan sixwayise leMelika ukuthi litshiyane lokungenela endabeni zalo leTaiwan. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Ukhuluma kwamongameli welizwe uBiden esithi iAmerika ingasebenzisa isikhali iChina ingangena eTaiwan ngodlame is a true promise. Sikubona lapha ngoba ekuqaliseni kwempi eUkraine iAmerika ibidlala the outside approach ngoba besesaba ukuthi iRussia ingasebenzisa izikhali ze-nuclear ma iAmerika ingangenela. But sibone ukuthi iUkraine ibuye lolaka by itself basebeqalisa ukushaya iRussia in very critical areas.
Yona iChina singabona ingena ngodlame kwele Taiwan yini njengalokho okwenziwe yiRussia kwele Ukraine. Sicine sibona iMelika leChina njengama nuclear powers eselwisana njengoba ubaba uBiden ethembisa nje.
Ngibona mina iTaiwan is a different sort of animal ngoba they have capabilities in military that Ukraine did not have. They have technology from America that has been arming Taiwan for over 2 decades that is. So konke abalakho America has. And ngibona mina uBiden ikhuluma lokhu ethembisa iTaiwan ukuthi kungayenzakala iliqiniso. Ukuthi amazwe la angashayana in Taiwan sokusetshenziswa i-nuclear weapon ngiyakubona ngoba kathesi sibona ukuthiwa yi-rattlesnake ukuthi okwanisa ukukhuluma yethuselana kuhamba kanjani. But ngibona mina i-United States ma umongameli welizwe esithi uzabe khona eTaiwan hhayi singakuthathi lula lokhu ngoba i-United States into zempi yikho abakujwayele lokhu and bangangena kusasa eTaiwan bencedisa against China.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi amayelana ngokutshalwa kwezimali emhlanganweni we-World Economic Forum eSwitzerland namuhla. Abanye besithi udlalisa isikhathi sakhe. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabikwa. Ele China lithi ele Melika lidlala ngomlilo phezu kodaba lokuthi lizavikela ele Taiwan ngezikhali alubana lithe lahlaselwa yiChina. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.